Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 9 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Abaphathi ntambo bamanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo.
Abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema airport ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evele e-Asia esehla OR Tambo International kumbe esehla Robert Mugabe International yikho sibesabela khona.
Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana, amanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele micimbi eqoqiweyo inyanga yonale ize iyephela.
Angithi kube UN Security liyana ikhansi ama-resolutions awo ayezingokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba kuthi lakhonokho ama-SDGs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abaphathi ntambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo. Igcikwane leli elaqhamuka eChina selisabalele emazweni amaningi labulala inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu abantu 3500 lahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Uhulumende weSouth Africa uthi sokulabathathu elizweni lakhe asebehlaselwe yileli gcikwane. Amanye amazwe aselalo abalisa ele-United Kingdom, United States of America, Italy, Australia, Nigeria, Morocco, Egypt, Algeria, le-Senegal. Uhulumende weZimbabwe uthi akulamuntu osefikakale elalo elizweni lakhe. Lanxa kulabambalwa abake bacatshangelwa ukuthi libahlaseli, asebehloliwe njalo batholakala bemsulwa. Uthi owesifazana ofike elizweni evela eChina ngenyanga edluleyo, wachone engakafiki esibhedlela seWilkins lapho kuhlolwa khona leli gcikwane utholakale engelalo. Omunye njalo obevela eThailand usahlolisiswa ukuthi engabe elalo na esibhedlela esifanayo. Sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ngalolu daba.
Sihlalele evalweni ngesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okulekwe egcikwane le-coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa bese kuba nomthelelo eZimbabwe ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kuyahlolwa emngceleni laphana eBeitbridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngapha eSouth Africa bese eZimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Beitbridge, abantu esibesabela kakhulu ngabantu ababasema-airport ngoba nqa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International yikho sike savela khona ukuthi igcikwane lingaba khona, kodwa imizamo yonke enziwa ngokulimeni ukuthi kube lendlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeborder ebedbus loba yiphi iborder labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo. Kodwa singazange sikuhlaziyo mbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspectwa ukuthi bengabe labo igcikwane zindawo ezindani lapho abahlala khona, ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle, njalo futhi nqabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane. Yikho singelalwazi lawo.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo yenqabele ukumemetheka kwalo?
Ukhanya uhulumeni weSouth Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu, ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hourly kuba khona ama-reports abakhona ukuthi uhulumeni wenzani. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana lomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane ze-South Africa ezikhona le-China owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye, bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Esekuzwileyo ngaye umphathi ntambo yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane, kodwa babe funti babakhangele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kimi kakufikanga kumbe kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani, njalo futhi ukuthi nxa zifika lazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye ekhona le kwele South Africa. Ngesikhathi amazwe omhlaba ebenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana i-International Women's Day izolo, amanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu belemicimbi eqoqiweyo kuyona le inyanga. Umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT unkosikazi Dorothy Bebe uthi abesifazana kufanele behlonitshwe ngaso sonke isikhathi, hatshi ngelanga elilodwa nje.
Hayi, thina njenge-MDCT usuku lwabomama lolu silinanze sibili ngebanga eliphezulu, ngoba sibafundise kakhulu nokuthi yasukela njani ngaphi. Okokuthi njengoba nje khathesi sikhuluma kunje, angithi kule UN Security liyana i-Council ema-resolutions awo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abayenelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi lawo lakhonokho ama-SDGs omama babonakala ukuthi labo ngabantu abananzwayo. Njengoba omama yibo omama abayenza abantu abakhona emhlabeni, silama-president, silama-doctors, silama-teachers, silabantu abanjengami, so abakhuluma bengaphandle kwelizwe khonale esizigqada ngabo, kodwa bonke laba bantu basuka esizweni sikamama. Okokuthi lakuthi nxa ngabe sibili kuthiwa wona ama-president awelizwe ayakunanza lokhu kuba sibiliyeni u-8 low ahlabe yi-holiday, bonke abantu bathome be-celebrate-a ukuzalwa kwabo ngabonina bekukhulisha, ngoba umama ngunye osuka lo mntwana phansi esesisini la engakwazi ukuthi ngumntwana kumbe kuyini, kodwa azabe kwazi ukuthi ngumntwana esembelethile khona esaziyo ukuthi angibe kungumntwana fukile echithekelwe ligazi eliningi ehambe phakathi kobuhlungu obuningi ngesikhathi eziphisa.
Lapho lifundisa abesifazana lokhu, umbiko wenu beliwuqondise kubani?
Umbiko wethu besiwuqondise kubaphathi belizwe, yilaba abanye mama abasezikhundleni eziphezulu ukuthi labo besicela ukuthi basize njengoba bona beyiba abalokuza abakhulu ama-shoulders abo njengoba abaphathi belizwe abaningi babo uyakwazi ukuthi ngabantu abangamadoda. So into ethina esiyifilayo njengabomama bona be-DLCV izimbabwe i-80% yabomama bakuma-informal area omama bashona behlezi elangeni bethengisa bengaphansi kwamaplastiki bemetha lizulu bezama ukuthi iimili zabo bakhulise iimili zabo abantwana baye esikolo. But izinto zonke zona lezi akunamuntu ezinanzayo ukuthi fila umama usebenza kanjani. Esuka lapho umama uya ngekhaya, esuka ngekhaya kumele abone ukuthi ngekhaya kuyadliwa kuyembathiwe ekuseni abantwana bavuka bayageza lafili sakhe yena ukabo ukuthi ayinhloko yomuntu kumele ambone ukuthi esemsebenzini udlile yini loba esengekhaya njengoba bemsebenzini ngasese kukuyini okungavuka kudliwa nguye phasa lalo egokini eqonda indawo yona.
Lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokungumthetho ukuthi bonke abantwana baye esikolo se-Early Childhood Development bengakayi kusifundo sokuqala u-Grade 1 njalo befunde baze bayifika ku-Form 4. Abazali abazayekela ukwenza lokhu bazafayindiswa amadola azinkulungwane ezine lamakhulu ayisishiyagalombili $4,800 kumbe bevalelwe entolongweni okweminyaka emibili. Umthetho lo uthi kufanele uhulumende anikeze abantwana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary wear asetshenziswa ngamantombazana. Njalo, la mantombazana la engaxotshwa esikolo nxa ekhulelwe. Iphephandaba leli chronic lithi ikliniki esanda ukwakhiwa eLupane eChongogwe isiqalisile ukusebenza. Umnumzana Christopher Chuma, u-Chief Executive Officer weLupane District Council, utshele iphephandaba leli ukuthi sokulabongi kuleyo kliniki, yona engeyesibili enkulu kulesi sigaba, kukanti usalungiswa impahla zokwakha eDongamunzi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mabawuyeye ma ngikhuluma nje eLupane Plumtree Cholocho Gwanda, Bedbridge, Victoria Falls, ngwahamba emofisini kusebenza abantu beshoneni, thina abantu besindebeleni asela umhlaba. Msakazi, ngicula le ngoma, ngicula ngendlela ebuhlungu, ongajabula. Silane South Africa, asikho ngenjabulo, silapha ngokuhlukunyezwa.
Ngiyalibingelela lokho ebingelela imuli yakokhuphe yonke, bingelele nenkosikazi lami, lakongwenya, labantu abami. Abase homestead bonke ngiyababingelela, mbingelele lomlawuzi Thembo wathe sulalela iStudio 7 lobabusa Janti walalela iStudio 7 ngiyababingelela lobabusa Busane ngithi hayi ngeza mdala Sabusane, don't worry ungakhali mdala wami ngiyakubingelela. Hayi asibekezeleni zaba right Zimbabwe nase Habroni kwele Botswana.
Bonani sanibonani, eish, hayi bantu bakaStudio 7 i-corona le hayi izasenzela ukukhulu thina vele sivele sipheli.
Sanibonani kuStudio 7, siyambingelela, siyambingelela bonke odumeleni inkomo nabosithandekile emhlanga. Siyajabula ukuthi manje nisinikeza umsakazo wazi ukuthi uveze yonke into e-wrong ne-right eyenziwa i-ZANU-PF. Futhi manje siyajabula kakhulu ngoba eyasekhaya i-ZBC i-TV yezano kuphela yayiveza izinto zabanye abantu, ikhulunywa ngezano nomlangako nabantu bayo. Siyacela ukuthi manje sicela ukuthi abantu bakithi abase South Africa nakwamanye amazwe bazame ukuthi next time akuthi kuyavotwa sizameni ngobuningi siphumeni siyovota, sikhipheni lo hulumente wencindezelo. Abantu bahlukumezekile, sizameni sonkeni siphumeni ukuthi ningoba vele bayarobha noma bengarobha kodwa sibe namanumbers ngo-2023. Siyanxusa ukuthi hayi asambele siyovota. Futhi okunye iZANU-PF yeke ukusebenzisa umakhuphe ukuthi izothola amavoti ngaye. Same thing abayenza ku-Jonathan Moyo. Wathi uyavula iqembu lakhe uzimele yedwa eCholocho, abantu bagijima bamvotete, hayi umuntu wakithi lona. Athe amavoti lana ehambisa kuZANU. Kwenze kahle kakhulu uDonald Trump wathi yena hayi no, ama-sanctions awangeze. Mina ngifisa ukuthi ngabe babhanwa bengayi nje kunoma iliphi izwe. Ngabe uyangezelela futhi lama-sanctions. UJoseph Chuma uthi yena yeyi wathwathi ama-sanctions arongo. Uthi yena uyajabula ukubona ama-sotsha ebhizi etshone namaphoyisa bebhula abantu bengenzanga lutho. Kunjena nje ama-opposition awavunyelwa ukwenza imihlangano yawo. Amaphoyisa aqashelwe ukuprotect umphakathi. Aqashelwe ukuprotecta mina nawe. eSouth Africa amaphoyisa ngawomuntu wonke. Iphoyisa lingashaya umuntu kabuhlungu liyabotshwa. EZimbabwe angeke lize libotshwe iphoyisa nje ukuthi anikeziwe igunya lokuthi nobaba bashaya abantu. So that's why linikezwa ama-sanction. Another enye into futhi umthethosisekelo abawulandeli.
Mina nguPhilani Ndlovu, umlandeli omkhulu weStudio 7. Uhlelo lumnandi. Mawubheka isizwe seSouth Africa eMzansi, abantu ngabheka abantu abalamaculo kakhulu ngamaZulu. Now ngomdabu kwethu nasidabukaphi kathi singamaZulu nathi angithi. Now banakho ukuthi ba-accesse ama-instruments, ba-accesse ama-sponsor. Thina ngapha siyakwehluleka kunoko. Kanti wayesingaphakami bakithi isizwe sakithi nathi siphakamisane. Nje talent igcwele kwamthwakazi nekwazi lokho. Sinye sesizwe emhlabeni wonke jikelele esiqhakazile kakhulu. Ngiyabonga msakazi omuhle, uNkulunkulu akwenzele kahle.
Lona nguPhilani Mfokamlevo. Concern yami naye lapha ukuthi ngizwa bethi babophile uMayor waseFalls, eVic Falls, uDlamini. Angivumelani nakho kunokho ukuthi bambophe kuright. Angigqugquzela umkhonyovu, kodwa-ke bona kunini belokhuza abantu laba betyontsha besidla into zikahulumeni bengavunyezwa. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi lowo ngumuntu we-MDC, that's why bembopha. Namhlanje umkhonyovu uyaqala. Namhlanje ilizwe linje libheda linje linganalutho libolile linje, akusiyo kutyontshwa babekwenza kunoko bona.
Mthanda ukubana ngithi mina lokhani okhulunywa ngaiZANU PF besenza amahlaya okuthi ama-Americans basiphe ama-sanctions ngenxa yokuthi bathathelwa umhlabathi, akusebenzi konke lokhana. Yizama nje zokuzama ukuthi bavale ubunke ababenzileyo. Mina ngishayela uTrump izandla nama-Americans ukuthi na bayenze kahle ukuthi banikeze izwe leZimbabwe ama-sanctions ukuze abathungameleli bethu bakubone ukubana into abayenzayo ayikho kahle. And bona abathungameleli sibakhethanga thina abantu, cha bazifakile bona nje njengeZANU ngoba basihlala besifaka vele yabona. Abantu behlupheka kangaka elizinto leli laseZimbabwe, angazi-ke ukuthi kuzophetha kanjani. Kodwa-ke kumele bafunde bona abantu bakubone, bayeke ubunke, bayeke uziphakamisa ngento ezingekho. Bona behlupheka kanjani beZimbabwe.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele, lapho esande ukulive streama khona. Namhlanje ke asilive streami ngoba imitshina yethu ayivumi, kodwa lesilokhu sisazama ukuthi si live stream. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu ababulewe ligcikwane le-coronavirus e-Italy lifike kumakhulu amathathu lamathumi ayisithupha lasithupha, i-366. Okulinani elilandela eleChina ngobunengi lapho igcikwane leli elaqhamuka khona. Ngalokho, ele-Italy selivale esinye isigaba salo ise-Northern Part, lapho kule ndawo ezibizwa ngokuthi Lombardy, le-Milan, le-Veneto. Njalo ukuhamba-hamba mahlayana kulezi izigaba kusavunyelwa kuze kuyefika inyanga ezayo. Kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ele China selivimbe ukuthenga lokuthengiselana inyamazana zendle kanye lokuzidla njalo amanye amazwe asekhuthazwe ukuthi athathe inyathelo elifanayo lanxa kungakazakali ukuthi igcikwane leli labangelwa kuyini ucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokuphathwa kwenyama yenyamazana zasendle eluhlaza eminyakeni edluleyo sokwaqhamuka umvimbano wengulube lenyoni iswine flu le-avian influenza kwele China ngenxa yenyama leyi osanda ukukhethwa ukuba ngumongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani nobencintisana laye umnumzana Abdullah Abdullah balungiselela ukuzifungisa kulesi isikhundla emicimbini ehlukeneyo lamuhla ngoba ilola lo esithi nguye owanqoba kukhetho inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe e-Afghan Election Commission ithe umnumzana Ghani nguye owanqobayo kodwa umnumzana Abdullah uyakwala lokhu njalo uthe laye uzabumba owakhe uhulumente kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ukuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ziyaphatheka na kwezombusazwe kulawo mazwe ezihlala kuwo abalelungelo lokuvota bayavota na kumbe bazizwa bengayisibo balawo mazwe sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba
AmaZimbabwe into omele ukuthi uyinanzelele yile AmaZimbabwe angaphandle kwelizwe kulamaZimbabwe abantu abavele bebethanda ezombusazwe bakhona siyababona hambe eAmerica hambe eCanada woZengland bangamakhansila you know abanye sibeke bazama lokuba ngama MPs khona phe eUK silabo baningi so izizalwane zeZimbabwe zingaphandle ziyangena sibili zikhona umhlelo zombusazwe zone zezikhona and kusobala ukuthi bonke abantu lapha abahleli khona ngokuhlala kwabo ngabantu abaparticipateayo sibili kupolitics so ungakhangela eCanada angithi sike sabona ngomnye umnyaka kukhethwe uMacharles esengukansila England khonapha bakhona silabo mbhena you know bakhona abanye abehlulekileyo ukungena oJigwada khonapha and so on and so forth kodwa ngabantu esilabo baZimbabwe simply they are participating bakhona kupolitics
sisabona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zilandela okwakusenzakala khona ngapho ngohlelo lweBrexit singathi ke ngapha ngokhetho lweMelika baningi abalulandelayo
hayi baningi sibili izizalwane zeZimbabwe uyasifica indawana zonke nje bakhona and indaba yeBrexit nale kade beyilandela sibili kabanzi bayalandela inhlelo zonke ezenzakalayo kungaba seAmerica kube seCanada kube kumainland Europe khonapha uyafica amaZimbabweans siyalandela kakhulu
kambe lokhu kungabe kusitsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezixexebuka kakhulu kokwenzakala elizweni labo
angikholi ukuthi kuxexebuka kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi bonke bona babantu abafica bebekhona kwezombangazo obeparticipator betshengisela ukuthakazelela ukungena kuzo indaba zombusazo zonezi ngabantu abavele lekhaya bayakwenza khonokho bakwenza belapha balama-political party abehlukeneyo ama-political party akhona asekhaya so ngabantu abalama-political parties abo lapha abawasekelayo e-Europe khonapha kumbe lapha abahleli khona kodwa nekhaya kukhona abakwenzayo
lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela esebhilithani ngesizwe umculo weqembu unobuntu elabesifazana abazithi ngobabes bembobe ngoba begxile kulomculo basanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards ePersonality of the Year yamukelwe ngabanye phela ngoba bona besabhodabhoda lamazwe beqhuba umsebenzi lapho sikhuluma ngamalunga leli qembu abalisa uJoylin Sibanda, Thandeka Moyo, Heather Dube, Zanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Sake saxoxa labo konalo umsakazo. Asizweni ke umculo wabo othi Inganekwane.
Kolobecha, kolobecha, kolobecha,
butala butala, zisa
kolobecha,
izinana
kolobecha,
zonke zonke
kolobecha,
butala butala,
kolobecha,
kutawa butala,
kolobecha,
izidalwa
kolobecha,
zonke la
kolobecha.
Sithi inganekwane sikhuluma ke ngoJoylin Sibanda uThandeka Moyo uHeather Dube uZanele uzama nengalo Duduzile Sibanda bona abasanda ukuwina iPersonality of the Year kunama awards siloqhubeka lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje sikhumbula ukuthi abaphathenta bomanyano weSADC bathi kwaqa namuhla eTanzania becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni akumhlubulo weSADC olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.